Namhla silonkosikazi kaGita Itamara oShifra sikhumbula nje nokuqakathekisa ilanga labo mama njengoba kuyi-International Women's Day. Sisithi kuZulu wonke nxa siphakathi kokukhumbula leli langa masingakhohlwa uShifra inkosikazi kaTamara ngoba naye ngomnye wamakhosikazi achiwayo sekuneminyaka eyithupha engakwazi ukuthi umkakhe ongaphi, engakwazi ukuthi umkakhe uzabuya yini kumbe vele akusela muntu ozayo. Okwakusasa sizabe sikhumbula ilanga lelo lapha okwathinjwa khona omuntu wethu owayengu-captain wethu uGita Itamara. Sikhona nje khonapho ngase-Africa Unity Square, sigqoke ezimnyama nje sithi hhayi kithi akula kuthaba, akula kulunga, akula nje nakuba nokuthakazelela lapha ngoba omunye wethu bakho phakathi kwethu. So siyabe sikhona sikhumbula nje njengenjayelo yakhe yokuthi wayetholakala ngase-Africa Unity Square.
Lokhu lilethemba ukuthi uyaphila na?
Ithemba silalo ngoba sina lapho esabona khona amathambo akhe njalo kumbe lapha angcwatshwa khona. So ithemba singeke salilahla ngoba esintwini sethu esabantu ukuthi sithi umuntu ubhubhile kumele sibone lapha angcwatshwe khona kumbe sibone amathambo akhe ukuze imuli yakhe naye ithole ukuya phambili kanye nokubhishiza impahla zakhe. Kodwa kwakathesi impahla zakhe zisagciniwe, unkosikazi wakhe usagqoke iring okutshengisayo ukuthi hayi ithemba sonke silalile ukuthi hayi owakithi zamuletha nje xa sebefuna ukumletha.